Lokhu kuvezwe isikhulumelisa leli bandla, umnumzana Christopher Mutswangwa ekhuluma lentatheli izindaba emhlanganweni eHarare. Umnumzana Mutswangwa uqhubeke wathi ibandla lakhe likhangelele ukunqoba emaphandleni kanye lamadolobheni lapho izihlalo eziningi ezathathwa libandla le-MDC Alliance eselisaziwa ngokuthi yi-Citizens Coalition for Change, yena athi aliqhubi umsebenzi ngemfanelo.
It is a signal by our president that he cares for the urban voter. So we have put a lot of attention into the rural area with Pumvudza, with all the irrigation schemes, and there's palpable improvement of life in rural areas. People are happy.
Umsekeli wesikhulumeli se-Citizens Coalition for Change, umnumzana Gift Siziba, uthi ibandla lakhe liyasola ukuthi uhulumeni okhokhelwa libandla leZANU PF uyavumela imbuthano yebandla lakhe, kodwa enqabele kumbe ebophe mahlayana amalunga e-CCC nxa ezama ukukhankasa kumbe ukuqhuba imhlangano.
Kuyini okwenza ukuthi nxa beZANU PF behlanganela bekhampena kube yinkinga, nxa laba abakhokhelwa ngalivuke Nelson Chamisa nxa sebehlangana kube yinkinga? Kuyasifabanisa kakhulu ngenxa yokuthi indawo zonke emadolobheni abantu batshela ukuthi ungagqoki isikipa seyelo uyabotshwa, noma ikepe seyelo. Njalo ke kwenzaka kwezinye indawo ezishiyeneyo koBulawayo, eNkulumane saba lenkinga ezifananayo. Akuzange kube lababotshwayo, kodwa kwaba lokumiswa kwezihlelo zethu zokukampena, okutshengisela ukubana ke akulesithi le playing ground mayelana le ndawo yomkhankaso singilungiselela ukhetho. Kodwa lokhu akusimisi njengebandla le-Citizens Coalition for Change ukuthi senqoba mhlaka 26 March.
Ukuhlaziya lolu daba, asizweni umbono kamnumzana Nhlanhla Moses Ncube, ingcweti ecubungula ezombusazwe njalo eyisiphathamandla sebandla Freedom Alliance.
Ubaba uMtswanga nqa esithi khona iZANU izanqoba, kubaleka nje ekuthi atsho ukuthi khona bona kulolu khetho lolu ukuqilibezela kwabo kuzakuba phambili, ngoba ukuqilibezela kwabo nawo ukuthi kuba yilokhano sokucentralized. Siyabazi vele indlela abenza ngayo kuma by elections. Angiyiboni indlela yokuthi abantu bakithi ngendlela iZANU ehluleka ngayo ukuthi bangathi khona bayayivotela ngoba sokuyi-by election. Nxa kuyikuthi izawini iZANU njengoba esitsho izabe iziwinisile, ngoba iphethe konke izek, iphethwe iZANU, iphethwe i-security sector. Kutho ukuthi sebezathuma ke uChigumba ukuthi enze lokhu abakufunayo. Thina-ke njenge-Freedom Alliance sicabanga ukuthi ukuze into zonke zime ngendlela eziyiyo kubole umnotho, kuyikwehluleka kwakhe. Angiyiboni mina iphumelele. Njalo umkhankaso abathi bayawusungula, kungani kuyibo bodwa bavunyelwe ukukhankasa, amanye amabandla engakhankasi? Elinye ibandla lingathi lisungula umkhankaso walo uzathola ukuthi liyavinjwa. So ke ngaleyo ndlela ngeke kubalwe ngokuthiwa iZANU iyabiwinile. Siyazi ukuthi njenge-Freedom Alliance nje luhlupho esizabhekana lalo nje njengoba kuqala ibandla lethu lalo lilifika kumbe inhlanganiso yethu ifika kwezombusazwe.
Kusenjalo, umnumzana Mutswangwa uthi akusoqiniso ukuthi iZANU PF ixotshe umqondisi walo, obona ngokwethulwa kwembiko umnumzana Thafazwa Mgwadi njengalokhu okuphuma enkundleni zebulenjini. Uthi umnumzana Mgwadi ulokhu ephethe isikhundla lesi njalo ngosakhulayo osebenza gadalala futhi ethenjwa ngabakhokheli bengatsha zaleli bandla. Imele umsakazo weStudio 7 ekhonapha eWashington DC, ngingusithandekile Mhlanga.